asitshelwa i-freedom house okokwenza thina njengelizwe lemithetho yethu ebusilizwe lethu asitshelwe okokwenza ngabantu abaney'njongo zabo zokuganga kuphela abafuna ukusiphambanisa ngenhlelo zethu ezikhona abantu abaphambanisayo lapha ezimbabwe bayabotshwa abayephula umthetho bayabotshwa ngako kungakulo munye oyabe botshwe ngendlela engayisiyo kumbe kube lokuganga akuripoti emapholiseni kulandelelwe bona abayekwenze ngendlela engayisiyo babotshwe but lapha ezimbabwe asithathe ama-inspection from i-freedom house ukuthi sithathe silandele khona kwabakutshoyo thina sihlangele ilundelo loluntu olukhona kusisekelo umbuso welizwe lezimbabwe
ye kodwa bona abakutshoyo lapha yikuthi kukhanya ngazani khonokho ukugandwa kwabantu abanye bakhahlamezwa abanye konke kunjalo nje kukhanya kwenziwa ngurhulumende ngako ukuthi urhulumende kumele abophe kulaba abantu abakwenza khonokho kambe kungenziwa khonokho
mina ngithi kithi akukho khonokho izinto ezikhulunywayo mina ngiyakwala khonokho kodwa umuntu nayelande siyabothwa ekudala icala engabantu besebecreate esinye istory ngakhonokho tough luck thina irhulumende yethu ezimbabwe ingokulungisa kuphela loko kunye nxa kukhona amanye amakhesis anjalo abantu abayenza into zokuganga lokho kuzatholakala ngoba akuswelakali vele kuzakho zokuswelakali ingane esouth africa imarikana badutshulwe abantu ngamapholisa bafa imarikana yena leyana badutshulwe abantu bafa bedutshulwa ngamapolisa karhulumende bafa abantu kwayenziwakalani kwaba le-commission of inquiry kwayenziwa yonke into kungayisi ukuthi ulungelo lontu kalinanzwa kodwa kuyikuthi abantu amapolisa labo bathi bona sase sibona ukuthi impilo zethu zase zisengozini but khonokho kwenzakale ezimbabwe akusiqiniswa ngabantu abafuna ukuthi badala umumo wokuthi basifake emumeni wokuthi bagcwalisise indawo yabo yama-sanctions ukuthi urhulumende wezimbabwe ayihloniphi ulungelo loluntu ayisikho indaba ezivunjwa ngabantu abafuna ukuthi bagcobe urhulumende wethu abonakale emubi kwi-international community yikho kwabakudingayo ngabantu abasebenza lesitha laba bantu labo.